In terms of i-nomination quote yona ngokwayo uhamba kwayo hayi ihambe kuhle akuzange ngibone any yama problems sikhangele ebantwini bezekhi ngendlela akade besenza ngayo bona hayi ayibanga le problem kodwa ama problems engiwabonileyo asemabandleni ngokwawo lawa ayiwa angena ekhethweni kukhanya kulokubele kuphikisana okukhulu kakhulu cishe kuwo wonke amabandla kundaba yama-candidates especially la amabandla amakhulu lethe amabili lawa izanu-p f le-MTC i-alliance kube lokuphikisana okukhulu ukuthi ongenayo mbani ongangeniyo mbani ikakhulu kwabe-alliance ukudlula ngapha kuzanu-p f ngoba kuzanu-p f kunxenye bahle bachaya izitatement zabo njengokuhlala kusenziwa ukuthi akuphikiswa kangako but ngapha ngaku-alliance hhayi kube lokuphikisana okukhulu kakhulu ugcine kubona ukuthi amnumber yama-independent candidates angenileyo iphezulu kakhulu
ye mnumzana Moyo wena uthini nge-nomination le isizwa kuthiwa ibandla lenu like laba lenkinga lapha lalaphaya
siyabonga baba ngikhuluma nje ngisegwanda lapha Major Switch Court thina asikayiboni i-nomination ngoba esikubonayo ukuthi yikho simi phandle sikusele ekuseni asikaseyivwa ngaphandle kokuthi sifake amaphephethu abangakasitsheli ukuthi aya aqondile loba akaqondanga. So ngokunjalo ngizathi mina uhluphe esike saba lalo litholakale ewanke nasefolosi lapha kade besala ukuregister ama-council candidates ethu besithi alezikwelede zemithelo yamakhanda kathi la izolo besike saba lohlupho olunjalo elubhani lasenkaya.
Mnumzana Fuzwayo, ubona ungani kungenziwani kwela kusasa ukuthi amabandla ekhanye engadonselani ikakhulu ngesikhathi sema-primaries?
Ngizaqala ngikhulume kakhulu ngenkunanzelele ku-MDC Alliance. Kulusizi ukuthi okwangathi kwavunyelwana ekuqaleni kuthe sekuzephutha ngapha kakusaphuthanga sokuyikho okwakuvunyelweni ukuthi indaba yama-candidates izaphathwa kanjani. I-MDC eyiyo eyibiga partner ku-coalition ivuke isingethatha ama-seat amaningi lama-ward amaningi okwakungavunyelwanga ngaselikho sokuphokufakwa basayinayo besayina besuka ebandleni elilodwa kuma-partners e-alliance so kukhube abaningi kuma-partners e-alliance so okukhulu ukuthi in future nxa abantu becabanga into enjenge-alliance into zonke lezi zama-candidate kazilungiswe ziphele kuseselesikhathi kungabi yimfihlo ngendlela kade kusenziwa ngayo i-alliance ilanda ama-elections lawo kuhle kuphele ngabo-February nxa sizekovotwa ngo-June abantu behle bazi ukuthi lapha kulobani lapha kulobani kubhalwe phansi kwasayinelwana kwabasegcekeni wonke umuntu wakubona hhayi kungani ngumacathelana kuze kuyehlupha ekucineni into isile 3 years kukhulunywa ngayo.
Mnumzana Moyo, lina ebandleni kuyini kahle kahle elibona ungani lingakulungisa?
No, thina njengebandla asilahlupho olunjengalolu esibizwa lubalwa kula mabandla azithi makhulu kanti amaningi awosiwezwa esithalwela idemokhrasi sesibona lokuthi idemokhrasi yangkhona kabalayo ngoba okuningi basebenza ukuqilana. Thina ngaphandle kokuthi i-process ye-ZEC sicabanga ukuthi ayikho that fair and efficient sicabanga ukuthi kuphela yilo hlupho esibhekana lalo kuphela ngoba kundawo lezi akade ngizibala ukuthi abantu bethu besebebiselwe ngoba besesi-ingeje yona i-head office yangkhona e-ZEC ibisesiba yiyenika i-directive kokuthi hayi abantu labo libaseve lingatsho lokho akade likutsho. So engingakutsho ukuthi thina ebandleni asilalo lolo hlupho ngoba sinanzelela ukuthi ibandla lethu vele asola abantu abadinga umsebenzi ephalamende ngelabantu abadinga ukukhulula abantu bakithi kubugcila bakibo sibamela ngeqiniso ngezinhlupheko zabo. Kodwa kula maphathi njengoba usisho ukuthi i-alliance kwahamba so i-alliance yaba soyeqiniso isikhathi esiningi yokuqilana yikho ubona namhlanje nge-nominations court sebetshengisa ama-true colors abo.